Chamisa liyakwazi ke ukuthi lapho kubizwa khona umhlangano ka Dr. Nelson Chamisa abantu bayaphuma ngokuningi babo ngingafika ke khona ngale esigodleni sesitungiza nje ngikuzisisa ukuthi imuntu yabantu iminjani abantu bathi bazahamba ngezinyawo iloba kukhatshana bayifika ke bayekuzwa imessage ke eka President Advocate Nelson Chamisa mayelana lokuthi izwe lethu siyangaphi sizahamba njani ama problems enhlupho esihlangana lazo zizalungisiswa njani
manje amapolisa liwazisile njalo athini
amapolisa azisiwe ngumhlangano lowo bawuvumela umhlangano ufike phambili basinika la ngencwadi eyobufakazi bokuthi hayi umhlangano uvunyelwe emthethweni ukuthi umongameli Advocate Nelson Chamisa ke akhulume lezizalwane zeHarare lesitungiza ikusasa emhlanganweni omkhulu eChikomo Stadium eChikomo.
Enye inkokheli ebalisa omnumzana Welshman Ncube labo tendayibithi babe bekhona yini?
Wonke bonke abakhokheli bethu bemhlangano weCPC banxusiwe kulo mhlangano njalo ngomhlangano ovulekileyo esingathi ngesikhiwa yi-public meeting wonke ozizwa efuna ukuba kulo mhlangano ukhululekile ukuthi abe khona ozizwa njalo engakhululekanga ukuthi abe khona hhayi ngabanjwa ngamandla umhlangano wabantu abantu bayaphambili ngomhlangano wabo ofunayo ukuhamba uzahamba labaningi esingathi yi-majority ofuna ukusala uzasala
ye manje ungasitshela ukuthi umhlangano lo kuzakhulunywa yini esike sezwa ukuthi inkokheli ifuna ukuzwa ebantwini ukuthi kuthathwe inyathelo bani kudaba lokuthi amalunga edale lephalamende asuke edale
indaba yokuthatha impilo yabantu kuyaphambili remember mnye wethu ukuthi lapha sikhuluma ngelizwe lonke sikhuluma ngeHarare yodwa bakhona abakhokheli abathunyiweyo amasayidi wonke angufoya emhlaba welizwe leZimbabwe abakhulumisana labantu besizwa impilo yabantu endaweni ezithiyeneyo elizweni lonke jikelele abazaphenduka ke bereporter back ukuthi abantu batheni ngendaba le ngiyakwazi ukuthi kuTwitter la kunye amanye ama-social media kulo mbono oqhinileyo kakhulu okuthi siphume kodwa-ke kwesinye isikhathi kuhle lokuzwana labo abangekho kuTwitter abanganelisiliyo-ke ukuthenga idatha babe kuTwitter imbono yabo labo iqakathekile le abanye abanye bebengekho kuma-platforms lawa sibambanise ndawonye sesihluza ukuthi impumela yokuthi abantu bezimbabwe kanye kanje bafunani sibe yazi.